Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 Ngwekwezi 2024. Ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yepharlamente ebona ezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele ephalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela emtshina enkelisabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akulangithi baba, ezibhedlela kakulanguko, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezisefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinzulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hhayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kuminjani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza imisebenzi yonalo ezibhedlela yakula, amanesi zethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke ukusitheka esibhedlela kulandela abangasinceda ngayabezakwamiza baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu ngibona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ushile akula lapho kungandlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani kanti? Umnotho welizwe yodwa le konke khonokho.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyakwazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxa kungukuthi abantu sebebhodile alesi, sathatha konke esikuthathayo khona sesizahamba lapho njengekomiti siye kuthethi lako-house, simuve ibe yi-motion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma ku-House of Assembly.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela.
Bazenzela sifuna ukuthi ngiyafuqa sikhuthaze ukuthi ithezari nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impila kahle yomuntu iyehamba kuqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuzeuzeka.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owe Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka, njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli Joao Lourenço obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-Disaster Management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisa isilinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imumo ezengalezi. Okunokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu be singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli besadiki abakhokheli bethu ukuthi asithi invest on disaster preparedness, money wise, material wise, you know, infrastructure wise, kuhlale kukhona izinto lokho kwenzela lokhu naselitshaya thina waredi nasekho redi babadile ukuthi bethi nokubhawusa bethi kuza kuba nzima kusasa asithi ivele mine kahle indimekisizi kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bawunsibe to their original state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe baya bezicocela nje ukugcina vele ungasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflent uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-floods la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa an industrial site somewhere izile ilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Into engicela engikhuluma ngayo unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yakuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake whatever money bezivumeleni ndiyamijing kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. I-sector leyana inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurisponda izakhangela futhi nokuthi ingabo ngomumbi okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo emabhoda in the first place uhambe masinyane uyefika to the need people down there uyayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile uyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuya phambili siulubona zani baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona khonoko ukuthi uhulumende weMozambique adingamnika indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini nokutshengisa ukuthi no abantu sebenanzelele our leaders sebenanzelele ukuthi no we cannot continue to do that. For we can not continue to break up for issues and all of that. But that means it. We don't know what the center lay binding the mass centers our EU. Yeah? But we link up with the mass centers our EU, the mass centers our Asia, Latin America, Europe, you know, such things, which is a good thing. So, I don't know, my belief, my desire, you know, to come on,
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu eze disaster management ekolishini le National University of Science and Technology NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekobulawayo. Kweze mpila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyoka obamba abantwana baleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba ukubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka baba ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashokwa, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporiji elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi le umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo imfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela ama-fats, ama-fats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mabijana mbijana segulile mbijana mbijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasosha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala, kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought ama-under fives amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashoka sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu ampha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka. Umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yali ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baldros Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho gazgaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano unhlangula 27 lompandula 10 omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana lalondoda. Uyazi ngizadakala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union. Edakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union. He was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there 2 or 3 times a week and pontificates for 90
Kuza kubanzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi esedlula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli izindaba zomsakazo we-CNN lo we-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosika as a June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho, lokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of...
Nga ukhetho solusondele, abavoti abaningi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabaningi abaye befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani. Sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. Umongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza siseVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Sanibona la uStudio 7, hayi igama la Musilazi Spande ekhaya ngibe enyama endlovu. Hayi khala ngale ndaba lo mkhulu lona umnankagwe manje esihlukumeza, manje sihlele amazwe ngaseSouth Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamiseni umthwakazi wakithi madoda akithi, ke siphakame impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnankagwe lempuswana nalezi imali ezingaqedakala babo, lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda leli kehla leli umnankagwe lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonge ithuba. Lo sisilo uthiwa ngikhethiwe Bebe, isikhulumeni sezanu lo usebenzela izanu, ngeza umuntu support uchabango kuthi bekwazi ukuthi ungumuntu wezanu. Zidlela imali ezanu sisi wabantu, ukhululekile ungabo wenza ngathi abantu bayizilima wona babona. Njalo lo nyaka sisupport abadala emakhaya, kunzima indlala kubi lapho. Ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga umuntu omdala, chuma amanga le present lakho lonke lelamanga lonke alithembakalanga ZANU-PF lonke izigangi kuphela. Uganga into liyaziwa kuphela kwalingena eParliament ngabed door anganamagundwane amanga le badala leni kathi lizaze likhule lini kathi. Hayi mani liyakuyizama ukuthi linge lisihloniphe mani eZimbabwe, mani linge liziphathe sidedu. Ngichuma lapho eJohannesburg lapho eCosmos City liyezama ukuziphatha le badala leni.
Hayi khona eqinisweni impela kuba ayavulwa amakhanda abomnankagwe lawo besike siwavule ngelilanga, sike sibonte kulani phakathi emakhanda abantu lawo. Hayi abantu laba normal, yazi uyazuzibuza umbuzo ngala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle. Bayalela esikhundleni, bayalela ukusela, bayalela esikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Uma nje unjeni ukuthi ma engabe esiyavula ibakery kobulawa isiza bani leyo bakery? Isiza ngani? First point, ngoba abantu akona umuntu obenefita kiyo, iyo futhi iyajika futhi luthe futhi kusasa bitshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7, onke abalaleli sibonge kakhulu esikuzwayo la okuncindezelwa izanu obezulu bebemtshela iqiniso. Ichuma wakhona uyatshele vele ngaba sibhora sinyenza sisabafuni asisabadingi tu sekunokuba ngozivusa abarayi abona kwesihlukunyiswa njengama
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Siyabuyeza uJoseph Chuma, hheyi balikhulumela izigi labo, bayikhulumela igovernment yabo, igovernment eyehlulekayo. Thina into esibulalayo eZimbabwe yipolitics kuphela. Noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambani sile ezilongwe ngepharty yakhe, akumelanga ambonise, kumele amkhulume kahle, amdefende noma embone ukuthi uyenza into wrong. Thina into esipulalayo eZimbabwe into yankona isezosipulala iminyaka neminyaka. Ukuthi sihlungise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe nxa yepolitics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into wrong uyabe yenza into wrong, noma ethe ngwepharty yakho kumbe engwayiphi iparty, kumele umsole. Into wrong akumele isolwe vele.
Studio 7 njani wonke nje kodwa
mongameli Nkomo lapha landudaba lo CC yabo chaba ngale borishmeni labo bani bani lezi zintathu abakhohle laba bantu abayazinto abayenza bavela behluleka after vote akula into abayenza abaphume nje bazithwele bathizwe abayekela izalo ibuse intando yayo ngoba bavela bachitha amanzi phansi abasabutheki akula bantu abazabalandela ngolabo bathathu lapho izi abasela support njalo into abayenzayo kabayazi abana yimi ngabe nyanyekela izalo ibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjalo amboni uncedo lwangona ukuthi singathi sele opposition ezimbabwe asiyabe siyadlala izi akuncedi nix
ninjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwens wonke asezimbabwe nomhlaba wonke ngithanda ukufaka ke ilizwi lami ke lapha owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze akumelanga kukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le zigi kuphela kukhitshwe yonke le imali into efunakalayo amazimbabwens lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki amabhenki aqalise ukunika abantu ama-interest kuphela yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto yikho umthambo we-industrialization lake labona apho amabhenki anganiki i-interest naleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki nxa ngifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benike lawo ma-US dollars kube le-democratic will kwi-economic power haw kungatshoni sifa amanye ama-terms into ze-economy wathi wathi into zokutshotsa kusebenzi lokho okokugcina ujoseph chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo hhayi abachiwe lokhu bekhuluma ngithanda ukumkhuza ngebalaleli elithini iziphofu uthe ephendula umoses ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe umoses ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibale lithi mpumputhe bengalisebenzisi ngangcono ethi yena lingabize impumputhe okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukwenza ezinye izinto they are better people with disabilities abangaboniyo asikuthi ukungaboni I don't think abangenza ngcono abangabusa even ilizwe lileleli if given the chance kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni lanxa ibona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed okuqakathekileyo zingqondo zomuntu thank you very much
sibingelele enkundleni ya siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yengcindezelo ebantwini belizwe imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo ungathi sekuba siphilisa okwama-slavery ezweni lakithi ngale mthetho yabo le futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo ayivikeli umphakathi wonke elizwe so kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza so manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo udlame luvuswa yibo luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Landlingathumela enye imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePhalamende ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Afrika owe-Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.